ke besile nhlele besihamba khona ke izimbabo yonke nje ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele eManicaland, maDevelopment, maShonaland. So siqedele program izolo lapho beke ebeqhakula khona uhlelo lokubana ke iprocess zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela edale lephalamende, njalo ozasimela engumongameli ukwenzela ukuthi siqalise iprocess yokubana abantu beindawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke kukampeni yethu sisikwazi ubana sesilungisile abantu abazasimela abemele iprocess.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawasilani ku-Freedom Alliance, nina liyenzani khona ngapho?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla, abantu bendawo kube yibo abazithethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani inqodi besezitrampethi ukuthi kakuvotela inqodi. Kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho la kupolitics kumbe ngumama ongekho kupolitics, bathi sicela ukuthi kuyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emakazi angena abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu olalomuntu ukuthi uvotele ngupresident akazifaki njengakhonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uzulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi into engingakutsho
lo baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kukhulunywa ngubaba Ncube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokhu zifaka kwabopresident lani lani, kambe na liyazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolo, kumbe vele sokukhetha ukuthi ngitshamise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna ukukhansela noma ufuna ukuba umember of parliament noma ufuna ke kuba umongameli, kufanele kube umuntu ovela ebantwini. So lokhu siza kwenza through community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominatwe ngabantu ngenxa yokubana thina into siyazi ukubana umuntu omila ihlanganiso ye-TBC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So sizasibona ke sihambe indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala ke ikakhulu amanye ama-political party ngakhangela bayakhuluma ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela beke babakhethayo. Lokhu kulodubo ngoba abantu baphika besithi alo elimthethile thina siye simfunayo. So kathesi siyalalela-ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele. Sizwe njalo kuma-stakeholder, amatitsha, amavenda, osobhuku, izinduna, yabona ke bonke abantu abahlala endaweni nalo ukubana bekhulume. Nxa bekhetha u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina ku-TBC esibona ngani ngama engumongameli ngulowo. Yena lowo nxa esebhafile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu, layo lokuvumelana lokubana ke ukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma emele i-TBC, ebese siyapublisiza ke sihambise ze kubana hayi laba yibo ke abantwini sesiyenzile ama-process. So uqakathekile kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube, singathi ke kugxile kanganani ebantwini khonoko okukhulunywa ngubaba Siziba?
Ye babuduke, okukhulunywa ngubaba Siziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-TBC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini, ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathelelelo ukuthi khona sibona kusiza umuntu. Indoda esekitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni, abantu vele abakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi, okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one, kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundi ukuthi abamele kube yibo abamthethayo, kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele oSiziba lequla la, njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi oSiziba sebeza kwenza futhi nxa sebesiza ebantwini, anti kulabanye babebele esikhulu bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso wesitrata zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo labo lungagquleka amadolo khonapho.
Khonapho-ke Siziba, uyakhuluma Ncube uthi-ke kula labo phela ababamba izikhundla khona manje bangansala bethi lokho ukuthi kwenziwe okunye ngani lukhetho kuyahlupha liza kubamba njani kolokhu sizizwe
lokho kuzaba nzima ukubana umuntu ekhundla ngoba leyi phela dube leyi ngiyama-citizen so ayiyithene lezi inhlanganiso lapho ekuthi hhayi le yafonwa ngo-2099 noma 1948 leyi-ke ngiyama-citizen ilo mnyaka owodwa siqala ngo-January ka-2022 so ayila muntu ongathi hayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile minyaka eminingi